Umnyakagwa obuthanele izinkulungwane lenkulungwane zabantu enkundleni ephelandaba ukhuthaza abalandeli bezanu-PF ukuthi bavotele leli bandla ngobuningi kukhetho lwalonyaka. Umgcinisihlalo wezanu-PF ezansi emandebeleni umnumzana Babelani Tweni ukhuthaze umongameli ukuthi akhuze uvalo azizwe esekhaya ngesikhathi efika enkundleni ephelandaba stadium lapho aphosa wafela khona ngemva kokufakelwa itshef nyakenye kusabuzwa umnumzana Robert Mgabe.
Baba, yiyo indawo obusifa khona leyizolo. Yiyo indawo izitha ezisezifuna ukukuqeda khona izolo. Namhla baba ngikuthembisa ukuthi awufi, uNkulunkulu nawe. Baba mnangagwa, umuzi loyo ngowakho. Laba befuna ukukubulalela khona, hayi, uNkulunkulu batshengisile ukuthi yena ulamandla.
Lapho esukuma ukuthi akhulume umnankagwa uthe akala sikhwili labantu bemandebeleni ngoba kungayisibo abamfakelayo itshefu.
Xana wakakwanga famba nebazinzi.
Nxa uphumelele hamba labaningi. Abaningi bakuzanu-PF, abaningi yibo ababusayo. Ingakho utholakala ukulabo ababuswayo. Ushiya ababusayo, ingqondo zakho zimi njani?
Ukwanda kwabantu abancintisa ukhetho lokudinga umongameli umnankagwa ukuthi kuveza obala ukuthi sewulombuso wentando kaZulu elizweni. Wathembisa ukuba ibandla lakhe lizaletha umbuso wezabelo edivolution ngemva kokunqoba kukhetho. Uthi njalo yena lekula lakhe baphakathi kokuthuthukisa ezomnotho ukuze izizalwane zakuleli zithole umsebenzi njalo ziphile impilo engcono. Abalandeli bezanu-PF ubakhuthaza ukuthi baqhube imikhankaso yabo ngokuthula ukuze impumelo yekhetho yamukelwe kungela ukuthandabuza. Amazwi akhe agcizelelwe ngumsekelo wakhe umnumzana Thembo Mohadi othele eZimbabwe esekusezandleni eziqondileyo.
Sikhulume ngezomnotho, sinikane amazwi okuthi khona umnotho wethu lo singawuvusele kanjani. Umuntu wonke weZimbabwe lapha angaphila njani, angancedwa njani economically. Hence, i-new dispensation ithe yena kuya nini. Abanye bathi sesibuza amakhiwa futhi babuye, hatshi angabuya umuntu lapha azoba nezakho zakhe, uza employer abantu bakithi.
Umongameli Mnankagwa uqale wanikeza abalimi abedlula ikhulu lengxenye 151 inkomo ezifika phosa amakhulu ayisikhombisa 660 phansi kohlelo lukahulumende olwe-Command Livestock. Induna uMasendi ube nguhulumende ngalolu hlelo esithi luzathuthukisa impilo zabantu balesi sabelo.
Izifuyo sizibonile siyafakaza, izinduna sizibone ngamehlo, ngumhlobo omuhle wenkomo. So siyabonga, sinethemba elokuthi inkomo lezi zizagcinakala, zizalane ziyande.
Iningi ebelukulumhlangano lithi inhlupho ezibhekana lozulu ezansi emandebeleni yokuswelakala kwenhlelo zentuthuko njalo akula amagagasi okuthola umsakazo owe-ZBC okudala ukuthi iningi kulomhlubulo lilalele i-Studio 7 leminye imisakazo yemazweni angomakhelwane. Ngimele i-Studio 7 ngisemajawundeni eGwanda ngingu-Albert Ncube.